kunje nje amalayini amafutha alokhu esiye esanda ngoba ungananzela namhlanje njengoba ngikhuluma nje edorobheni ngangaphambanisi kule garaji elilodwa elilefuel lelele mpophoma okuthiwa yiphumu amanye amagaraji wonke awala dizili awala petrol so khonokho yikho okunye okuhluphayo ngoba abantu basemzileni khonapha kuyathelwa amafuel amabhasi lawo esikhanya ukuthi abe ngawezumkho lawo asesiwa malutshwana ngoba amaningi angikhona asesiya ngiyabona adinga amafutha mba amafutha akafikanga kodwa yananzela ukuthi ezimane eziningi abantu abaningi bagcina begada ama-private cars ona lawo futhi abantu sebelengile ngikhuluma nje ngibakhangele kwangabantu engile ezidengeleni lapho singami khonapho siphinde sikhangele futhi ukuthi kulohlupho lwempuphu kulezi nsuku ezimbabwe kule mpuphu okwathiza okwathembisa ukuthi izaba khona impuphu i-subsidized le yama-$50 but okwenzakalayo ukuthi impuphu ingavelibe khona ezitolwa ngazi ukuthi ithathwa ngobani zayibona ukuthi igcwele phandle emgwaqweni iyakithi idula abantu bayathi befuna ama-$80 ama-$70 wayelisti bona beyithenga ama-$50 phakathi laphandle okubangela ukuthi abantu bagcine kwesinye isikhathi bethwele nzima ngenxa yokuthi yabo sisehluleka lokuthenga lapho kuhlala khona engxa evelela kula muntu oyithengisayo laphandle ugcina usuyathenga nale bhila yabe 110 yabe 120
kho kuthiwa amanye ama-uniform athengiswa ezitaladini achiphile kumbe impuphu ethengiswa phandle ichiphile kwenza kube ngcono yini
ole mali othwele imali ngasikhuluma ngemali sele sikhuluma ngebhondi kumbe le imali entsha le wathiwa i-ZimDollar nxa ubambe i-hard currency kungcono ngoba uyenelisa ukuthi uzikhethele ukuthi angahamba ngemsikeni ngemakethe lapha edorobheni ifike ntobhadobo ama-price akhona abe thiyeni angcono kulalawo nxa usuyaswayipa sinkwa uyakwanisa ukuthi usithole nge-$13 nxa ule cash kodwa nxa usuyaswayipha isinkwa uswayiphe emashopu la amanye ama-supermarkets i-$18.50 so yiwumehluko engathi ngiyawufanisa nalowo
khona ukuzuza imali lokhu kulukhuni yini indwendwe zinjani namhla emabhanga
emabhanga ungafika ebhanga izolo ngengathi ngibhoda ngatshayisana nabantu sebelele sebelayinile e-post office belayine entambama ukuthi ngisokubeme imali yanamuhla so khonokhuyana lokhu kuluhlupho ikhona ibhange elilodwa engingathi ngapho sengilitshayela ihlombe lapha engiyangilibone kobulawayo i-CBZ ikakhulu le ku-5th Street lo-10th Avenue bayakutshela ukuthi fika before 8 ungafika ngo-7 ungafika ngo-8 o'clock exactly bayakunika ikhadi lakho bakunike imali yakho ngoba ngeviki bayakunika $300 usihambela ngakuyukuthi le mali yakho ukuthi ngivela abantu bezimbabwe abala mali so umuntu uyakunika 300 iphosi uyabo suphose waqeda kuyimali kade vele usuthi uyakukhangela so bayakunika 300 ngeviki nxa uthethe ngomvulo usuzaphenduka ngomunye umvulo xa uthethe ngolwesibili usuyaphenduka ngolunye isibili futhi ngcono amanye kulesi ngundengunde uyafika ekuseni uthi ufikile ubona sokula bantu abangu-20 phambi kwakuze ukuthi abafike kudala so abantu bagcina bengela mali bayabuyela bengela mali nxa uthiwa abalule kwatola $50
intengo yempahla
akula lutho olwehlayo akuthiwa lukuyaqansa kungavele kungantu akuba lehungahunga lokuthi izisebenzi kahulumende ziyafakelwa amasenti ambalwa kuhle kulale kutshintshwa amaprayizi kusiyavuka ekuseni sokutshintshile namhlanje into engigayela i-interbank rate ibisika $17.30 isuke ku-$16 so i-black market iyabe isike bo-$27 isuke kubo-$24 so vele kakula kutshintsha na ukutshintsha kwakhona ukuthi kuyake kutshintsha amafiga but udubo luya lusanda